ngamanga uShaka Jobo thina njengelwandle MDC sahamba saye court sayatshela i-court ukuthi sifuna ukuthatha indlu esemthethweni yikho ke singake namhlanje sibe senza udlame sisazi ukuthi kuza kungasingcolisa ngamaqhinga abomonzuzalo khuphi abazama ukusingcolisa ukuthi sekuthiwe ecourt sihambe nezandla ezingcolileyo esikhathi kuthiwa i-BDM silandele umthetho asika muntu okwazama ukwenza udlame siyahluphuna siyakwazi ukuthi sahambe ecourt esinikele i-judgment ngoba silandele umthetho owenza ukuthi abaazi ukuthi yibathi aini iziphulamthetho abantu abangamahlobo endlela thina hashi singabantu esichile njalo dlama silifuni yikho sahamba sabuya basika bangene ngokuthile bathi abantu bathatha kwedlame sihamba namaphosa namasosha azange sibisele namhla kungasenza siyakhona njani silabantu abaningi over 2 million singahambi kodwa zibethe thina siyalandela umthetho we-pridue process.
Manje bona labo akuthiwa babotshiwe ngemva kokuzama ukugqekeza ihofisi le bengaba bengobani?
Izithunywa zabo abantu abahlakaniphile bayathatha abanye abantu egogwe eshurugwi amaso izibhoda nabanye abantu abezabethu babagqokise iyunifomu yikho ke thina silabantu abanjalo ngabantu babo abazama ukusingcolisa yikho ke thina azange sibe lomhlangano ihambisihati nodlame thina sihamba saya kela enkundleni ukuthi incedise sithathe indlu yethu.